abathathu laba batshela abazali babo ukuba bahlunyezwe kabuhlungu kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo okubalisa ukunathiswa umchamo wabo ukudliswa ikaka kanye lokuhlukunyezwa ngendlela zecansini i-sexual abuse okunjengokumunywa amabele lokunye kuke kwaba lokuxokozela esibhedlela abazali babathathu laba besalelwa ukubona abantwababo baze bavunyelwa ngemva kokuphoselanwa aqatha phakathi kweziphathamandla zesibhedlela amapholisa abegqoke impahla yawo labasebenza phansi kohlangothi lwe-law and order unina kamamombe unkosazana Khudzai Chiwandza uchasisa ubunzima abhekane labo
ndaphinda but access yacho iri kunetsa kuti timuone zvakasununguka vari kuti mapurisa haasi kutibvumidza kuona but ndapindawo ndatraya kumudaidza kutaura naye sheis not responding saka varingoti vavabaya handichazivi kuti vavabaya zvekudii maybe since vanhu vasina kudya kubva musova vavashayikwa we never know kuti vangobayiwa vasina chikafu pamwe zvatinotrigawo zvazvatriga handichaziya im worried
kwagcizelelwa ngomunye njalo umzali uyise kasisiliya umnumzana Henry Chimpiri
the doctors are yet to then tell us what happened where they may be raped or whatever because these guys are state agents obviously the police is in it let me repeat that the police knows whatever is happening the police is no longer our police and I don't care whatever they want to do with me I want the United Nations everyone every country to know that we don't have a police in Zimbabwe
omunye walabo abayethatha abasakhulayo laba komchapondwa ebindura umnumzana Mfundo Mlilo ulandisa ukuba baze njani ukuba bakuleyo ndawo
yilaba abantwana bathe sebethunjiwe bachaya ngathi okungakwana 24 hours balahlelwe emgwaqweni basebengena emizini becela uncedo laba abantu abacele kuncedo basebesifonele ukuthi hayi abantu benu elibadingayo bakhona ngapha sasesitshela amapholisa lamaloyers ahamba labo safika sabathola bekhona bebe le mpahla zabo kodwa impahla bezidabukile njengamantombazana okwangaphakathi kuvesekile so sibona ngantu yinto ehlungu kakhulu
umlilo uqhubeke ethi babathole bekusimo esibi kakhulu lapho besiyabathatha
la mantombazana bathunjwa besuke emhlanganeni wabo e-showground bathe bethunjiwe bahanjiswa eHarare Central bathe befika eHarare Central basebekhitshwa bafaka kwenye imota basebengathi babehlezi phezu kwabo imota leyo ihamba so babengakwazi ukuthi baqonde ngaphi baze bazibona sebesebhindura sebefika khona ngale bafika bajikelwe emgodini so babetshaywa kuthiwe behlabile bangadima bechayiwe abakhulumileyo ukuthi bachayiwe kakhulu bebenathi simchemo le nto ezinjengazona leso bahlukunyeziwe kakhulu
igqwetha labathathu laba elisebenzisana labenhlanganiso yezimbabwe lawyers for human rights umnumzana Jeremiah Bhamu uthi kuyisimbanga ukuba amapholisa wona abesithi akazi lutho ngabo sekuyibo asebegijima ukuzabalondoloza esibhedlela
the police say they are now treating them as victims of kidnapping they therefore in their statement to us they want to protect them from any further illegal act that may be done on them but our clients are clear and they have repeatedly said so that they are not comfortable with the police presence because the police are the perpetrators of the violations against them
ukuze batholakale abathathu laba kube lokusebenzisana kwenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezithi eZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara kanye leZimbabwe Doctors for Human Rights zada lintatheli izindaba kayisanelisanga ukungena phakathi ukuyakhulumisana labathathu laba ngemva kokuvinjwa ngunobhala jikelele we-MDC umnumzana Charlton Wende lanxa evumele ezinye ukuba zingene zithathe izithombe lokukhulumisana labathathu laba ukuzwa uhlangothi lwabo kulolu daba inkokheli ye-MDC okubalisa umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Tendai Biti labanye baze sekulaphayana abazali babathathu laba sebekhonona besithi kabasuthiswa yindlela lolu daba oluphathwa ngalo ngabe-MDC lohulumende unobhala wogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nicky Mangwana wethule umbiko esithi sebelutholile udaba lwabathathu laba ababikwa bethunjiwe ngemva kokutshengisela besephula iziqondiso ze-lockdown ngakho-ke uhulumende usazoluhlolisisa lolu daba nxa kungatholakala oyabe ephule umthetho uzabotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.